Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku 17 Mbimbitho 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umthethwandaba wakwele South Africa ulahlele khatshana isicelo sababhela kwamanye amazwe abahlala kulelo lizwe abafuna kumiswe umkhankaso weqembu elizibiza ngokuthi Operation Dudula.
Bona sengathi izinqumo esisemthethweni esihambisana nesisekela mthetho selizwe esivumela abantu ukuthi babhiyoze babonakalise makukhona abangakujabuleliyo.
Inhlanganiso elwela amalungelo abathengi ithi imuli elabantu abayisithupha isidinga imali ephakathi kwamadola emelika angamakhulu amahlanu US$500 kusiya kwayinkulungwane eyodwa US$1,000 ukuze yenelise ukuhlawulela indleko zayo ezenyanga inye.
Ngayimphilisi umuntu imali engaphansi kwe-$500 sibala nje abantu abanabantwana abafunda e-primary abafunda ku-public school sikahulumende.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umthethwandaba wakwele South Africa ulahlele kathana izolo ntambama isicelo sabavela kwamanye amazwe abahlala kulelo lizwe abafuna kumiswe umkhankaso weqembu elizibiza ngokuthi Operation Dudula, ngoba besithi kungabangela udlakela lokukhethana ngobuzwe. Amaphephandaba akwele South Africa athi umahluli umnumzana Jabu Dlamini uthi kasoze enqabele yonke imicimbi ye-Operation Dudula ngoba kungazakali ukuthi bazabhikisha nini njalo ngaphi. Amalunga e-Operation Dudula abikwa efuna abanye abokuza bavale izitolo zabo emalokishini esigabeni se-Gauteng, njalo izizalwane zakwele South Africa kube yizo ezihamba phambili ekuqhubeni amabhizimusi kanye nekutholeni imisebenzi. Uhulumende walelo lizwe usexwayise izizalwane zakwele South Africa ukuthi ziyekele amapholisa aqhube umsebenzi wawo, kungabi ngumlando wazo ukufuna ukujezisa abangela maphepha ukuhlala kumbe ukusebenza kulelo lizwe ngokusemthethweni. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Vusumuzi Sibanda, ingcwethi ecubungula ezemithetho njalo engumqondisi wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-Africa Diaspora Forum.
Isinqumo esithole inkantolo ephakeme eyase-Gauteng sibona sengathi izinqumo esisemthethweni esihambisana nesisekela mthetho selizwe esivumela abantu ukuthi babhiyoze babonakalise makukhona abangakujabuleliyo. Ngakho isicelo esibekwe ngabokuza esokuthi kuvinjwe imicimbi yokubhiyoza leso isicelo esibanzi kakhulu esihamba siphazamise kumbe siphikisane namalungelo oluntu. Bekufanele ukuthi uma besenza lesicelo lesi basibeke bacace ukuthi yini kahlehle abayivimbayo eyenzakele naziphi izenzo abazinqabayo ukuthi zenziwe. Bekufanele basho ukuthi abaphikisana nakho yikuphi, hayi ukuthi nje bafake isinqumo nje esinqaba konke ukubhiyoza. Lokhu yikho okuyinkinga njalo okuphikisana nesekela mthetho selizwe. Kungakho sithi indlela bebefake ngayo isicelo sabo yiyona ehambe yabaphoxa.
Njengenhlanganiso lithini ngalokhu okwenzakalayo ngenhlanganiso ye-Operation Dudula? Kungabe kulilungelo labo yini kumbe bedlulisa amalawulo? Uhulumende lamabandla ezombusazwe ehlukeneyo baluphethe kuhle yini lolu daba?
Ukubhiyoza kumbe ukuzibonakalisa kwabantu beDudula asiphikisani nako. Esiphikisana nakho yikuthi bahambe bayehlukumeza abantu bokuza bababuze izincwadi zokuthi baphuma kephi kumbe bavale indawo zobo zokusebenzela, ngoba lapho amalungelo abo awukubhiyoza asuke esephambana namalungelo awabantu okuphepha nokuvikeleka kumbe nawokuthi baziphilele impilo bengasese engaphazanyiswa ngamuntu, njalo nawokuphonga ubuzwa inaloba yini ngubani na, ngoba umuntu kuphela ogunyazwe ukuthi angabuza abantu amaphepha ukuthi zidabuka kephi yilabo abohlangothi lwasekhaya kanye namaboys hayi nje nobani nje ukungakho sisithi ngendlela esibona ngayo sibona khona ukuthi asifuni ukuphikisana kumbe ukuthi sihlukumeza amalungelo abokubhiyoza kodwa yilokho esingakuthandiyo ngoba yikhona ukuphikisana nesekela mthetho selizwe kanti uhulumeni sibona ngathi akwenzi okwanele akakwenzi okwanele ikakhulukazi lapho angabophi khona abaholi beqembu ledudula uma sokuye kwaba nesigameko lapho abantu abahlaselwe khona ngoba kusho ukuthi yibona abaqhuquzela abantu ukuthi bayenze leyo nto asidingi ukuthi makungahlaselwa abantu kumbe kwenza into ephuma emthethweni kulinda ukuthi kubanjwe lo muntu okwenzile sidinga ukuthi umthetho ubambe labo abayibona abakhuthazileyo ngokubiza leyo nhlanganiso ngoba uma abantu sebeziphethe kabi ngenxa yalokho kusho ukuthi kufanele kubotshwe labakhona kodwa siyazi phela ukuthi uhulumeni waseSouth Africa lokho akakaza kwenze ngoba siyakhumbula eminyakeni elishumi edlule siye sabona ukuthi kuthe kubhiyoza abe security kwabulawa abantu abaningi kodwa abaholi abakaze baboshwe sicabanga ukuthi kudinga ukuthi lo mthetho ulungisiswe ukuze abantu abaqhuquzela udlame baboshwe.
Lo ke ngumnumzana Vusi Moses Banda, ingcwethi ecubungula ezemithetho njalo engumqondisi wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu ye-Africa Diaspora Forum. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Manje imingcele eZimbabwe isivuliwe abaphila ngokuthenga bethengisa impahla phandle kwelizwe ikakhulu kwele Botswana bathi akukabi lobubelo kangako ngenxa yemigoqo ekhona efana lokudingakala ukuthi umuntu abe ehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 ukuze angene kwele Botswana. Okuningi asikuzweni kuntathela izindaba e-Studio 7 umqondisi Dube.
Ngolandela isinqumo sikahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa sokuthi avule imingcele emavikini asanda kudlula kube lethemba lokuthi isimo ikakhulu kwabaphila ngokuthenga lokuthengisa isizaba ngcono kodwa noma nje sewuqale ukuthi indlela ivuthwe phakathi kweZimbabwe leBotswana awukafiki kuzinga laphambilini kokuqhamuka kubhubhane lweCOVID-19 ophila ngokuthengisa impahla phandle kwelizwe umnumzana Rodwell Moyo uthi isinqumo seBotswana sokuthi abangenayo kumele babe bahlatshwe ijekiseni yeCOVID-19 yikho kudala ukuthi iningi libe madolo nzima ukuchapha liyethengisa kumbe lithenge impahla. IBotswana ithi kumele umuntu abe ehlatshwe ngokupheleleyo kumbe avume ukuhlatshwa emngceleni uma kungenjalo kavunyelwa ukungena elizweni.
We have got i-challenge yabo PCR. IBotswana yona iyabifuna ukuthi umuntu abe fully vaccinated. Silabo abantu amongst ourselves who are not vaccinated. And then nxa ungekho fully vaccinated, that means awusangeni kwele Botswana. So usuka kubulale i-business njalo sokuza affecta i-business kakhulu.
Okunye ukuthundubeza intshukuntshu abanye ikakhulu abathengisa emkambo impahla abazithenga eBotswana yimthetho kahulumende yokuthatha enye ingxenye yenzuzo iluhlobo lwemali yakwamanye amazwe bona bephiwe uhlobo lwama-bond notes.
So nxa suthathele i-profit yakho in the form of forex usinikwa iZimbabwe dollar imbona ngani yenza i-business zingakhuli incentive lana abathi bona incentive ukuthi bayakuchila i-forex yakho bekuni i-forex yakho imali yakho in the form of RTGS codenamed as incentive bona ngani akukho right. You remember during ukugone ngokubank governor sasithola ama 3% ukuthi we manage to go out yayincedisa kakhulu ngoba lama expenses wawuyinkhea usiya yenza ama expenses lawo hayi siba covered on the way.
Unkosikazi Deborah Mkhasa unhlanganiso yeBlue Vendors and Traders Association uthi kukhona okuthile abaphila ngokuthenga lokuthengisa ababhekana lakho.
Emaboda bafuna i-certificate of vaccination kuyokuthi nxa sikhangele thina njenge-informal sector simbona sibhadalelwa imali eningi kakhulu esingeke siyi-afforde at a time le i-period yangkhona ukusebenzisa i-certificate lesi sintutshwane ngoba nxa sikhrosile amaboda siba lezikhathi ezithize esizifuna ukuthi sihambe sometimes sabe sithole impahla zokuthengisa ezokuthi sifuna amalanga athize.
Kubikwa sekulo hlupho lomkambo ngoba kulabantu abaningi abakubhizimusi yokuthenga lokuthengisa ngenxa yokusilela kwemsebenzi eZimbabwe iningi seliphila ngokuthengisa impahla evela phandle kwelizwe. Umkhaza uthi njalo iningi labantu labathengayo abalamali yaphandle kwelizwe.
Kuze sinanzelela njalo ukuthi challenge yethu siyawoda ngemali zangaphandle ama-rands nama-US dollars but ngapha kokulawayo uma sizithengisa. Ama customer ethu amaningi ngama-civil servant abahola i-bond RTGS abahola i-plastic money but at the end of the day sigcina sesithola imali engahambelani lokuthi isihode ngayo sigcina sesisiwa kumabhizinisi ethu.
Abamabhasi labo bathi abakaboni iningi liqala uchapha kumbe ukungena ubuningi phakathi kweBotswana leZimbabwe. Iofisi yomeli weZimbabwe kweBotswana yabika ngezibandlela ukuthi amabhasi azamiswa kancane uchapha imncele esuka eBotswana ngoba ebangela umemetheka kweCOVID-19 njalo bechaphisa abantu okungekho emthethweni. Owezempila kahle emnceleni weRamakhobane unkosikazi Kenanawa David uthi sebebisele abambalwa abakade befuna ukungena bevela eZimbabwe ngesizathu sokuthi abahlatshwanga ijekiseni yokuzivikela iCOVID-19. Ngingumqondisi wendaba zeStudio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Inhlanganiso elwela amalungelo abathengi iNational Consumer Rights Association iNACORA ithi imuli elabantu abayisithupha isidinga imali ephakathi kwamadola ayomelika angamakhulu amahlanu iUS $500 kusiya kwayinkulungwane eyodwa US $1,000 ukuze yenelize ukuhlawulela indleko zayo ezimqoka ngenyanga eyodwa. Lokhu kulandela ukukhwela kwentengo yempahla lokudla ezitolo. Impupu ikhwelile ngesilinganiso sokulithumi lanhlano ekhulwini i-15%, okutsho ukuthi isaka le-10 kg ebelithengiswa ngamakhulu phose azinkulungwane ngedola leZimbabwe i-$955 isibiza amadola ayinkulungwane elekhulu $1,099. Lo ngumzekeliso nje owodwa kuphela. Untungamile Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeli seNakhora umnumzana Efidlela Ncube.
Ngayimphilisi umuntu imali engaphansi kwe-$500 sibala nje abantu abanabantwana abafunda primary abafunda ku public school sikahulumende abangela ama rent la phezulu. Nxa ngabe bengabantu labana abalabantwana asebefunda e-high school kumbe abase-university, imali abayidingayo badinga imali elanda khona li-1,000 kumbe edlula i-1,000 kusiya ngokuthi abantu abo bafunda nga. Ngakho-ke vele imali okuthiwa incane oyidingayo uma uzaphila kuleli lizwe sudinga imali engaba ngenga-$550 iyo imali oyidingayo. Kusiya ngokuthi umndeni wakho ungakanani, kanti-ke njalo ukuthi izindleko zingakanani ngokuya ngokuthi abantwana bafunda ngaphi kanjalo.
Ngaphandle kwempupho Ncube, iyiphi eminye imizekeliso yentengo ekhwelileyo ongasipha yona?
Isinkwa lesekade sithengiswa ngapha kuka-$200 sesingale ku-$240-$250 ngemali yaseZimbabwe. Usuthi kwezinye indawo njalo ungafaka idola kudinge ukuthi ugcwalise ngeyinye imali njalo. Yibo bunzima abantu abahlangene labo ngokuba ukukhwela kwalezi zinto imali ingazange yakhwela abayiholayo. Kutsho khona ukuthi bazaba phakathi kobunzima kakhulu, bazabe bengasadli lokhu kade bekudla, bazabe bengasagadi izimota, bazabe sebethwele nzima kakhulu kulalokhu kade beyikho khona njengamanje.
Kukhona yini okungenziwa nguhulumende ukuze avikele abantu kumthelela wokudula kwezinto lokho?
Into yokuqala njengayenza uhulumende ukusiza abantu yikubusa kahle, ngokuba zonke lezi nkinga zizalwa yikubuswa kabi. Ilizwe libuswa kabi, umnotho uyadilika. Awuzidilikeli lo mnotho, akulamhlola owenzakalayo. Lokho esikubonayo kungumphumela wokubusa kabi iminyaka engu-40 edlulileyo. Ngakho-ke okokuqala nje bamele balungise indlela ababusa ngakhona ukuze kuvuke i-economy. Ngaphandle kwalokho akulanto engenziwa. Okwakhathesi angiboni ukuthi ikhona into abangayenza ngaphandle kokuthi mhlambe lapha lalaphana njengokuthi amafutha ezimoto okunye okwaqansisayo ngumthelo ophezulu ofunwa nguhulumeni. Nxa engasusa wona lowa mthelo kuza kwehlisa amandla omfutho wokuthi izinto zikhwele ziyaphezulu zikhwezwa ngamafutha ezimoto. Ngokunye kwezinto angazenza lo. Kanti kokunye angakwenza ukuthi abe lalapho futhi angathola khona izinto ezinjengabo wheat lezinto ezihlukahlukeneyo. Le oil njalo ivele kwezinye indawo lapho engabe ichiphe khona. Kodwa phezulu konke lokho into vele qakathekileyo engenziwa nguhulumende ikulungisa ipolitiki ikubusa kabi ngokuba khona lokho yikho okudiliza umnotho okwenza ilizwe nxa sekulezinto ezinjengezimpi lise lidilike lithwale nzima ngale ndlela.
Umnumzana Efidlela Ncube isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathengi iNational Consumer Rights Association. Uhulumende yena uthi ukukhwela kwentengo yamafutha ezimota kubangelwa yimpi yakwele Ukraine yikho okuphehle ukukhuphuka kwentengo yempahla lokudla hathi amaphutha akhe. Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lodaba lokuthi akula ngisho loyedwa ole mvumo yokuvota ephandle kwelizwe owafaka isicelo sokuvota. I-commission le ithi ilanga lokufaka isicelo sokuvota phandle kwelizwe ledlule mhla ziku-9 ngoNhlolanja. Iphephandaba leNews Daily bika ukuba udaba lokugetshwa kwesidumbu sikamnumzana Robert Mugabe owayengumongameli welizwe soludluliselwe phambili ngoba unkosikazi wakhe uGrace Mugabe seqathe elinye njalo igqwetha ukuthi liphathe udaba lolu. Okwamanje sekelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Sasazi abalandeli Joseph lana nje ukuthi ngithunga umlomo lobaba lo owezane ozibizwa ngokuthi ngu-Eliphas Shalo okuhlayo phela engqolo engikhulu nginto engikhuluma amanga into engikhubona abezane laba makade lingaqiniso zonitshela-ke mina namhlanje indaba vele yaphazanyiswa yibo seselalo uchegu labo leli uchombo ethatha imali zamakhansili ezihambisa kuye eHarare abese divider. Mina ngakubonela kuye ngangawazi ukuthi kuthiwa kunedolobhu elingahamba liyethuthukisenye indawo bethatha besiyathuthukisa indawo zakibo lena uBulawayo vele bevele bebandlulula lapha uzama ukuvala abantu bantu vulana amehlo izani le inamanga lalo Eliphas Mashaba lo unamanye amanga anzima yokuthi nje vele umuntu mawakhotha nje ulimi lwamanga kuyahlubona bezanu yibo okumele ba ibabayalisayo infact ababe funa ukuthi into ziyenziwa kubo njalo ibabavimba zonke izinto lezi besenza ukuthi besothiwa i-Citizen Coalition for Change yehluleka ayikaze yabusa bona ebezane bababusayo bengaqamba amanga kungaze kube njalo yibo ababuyayo futhi bezokuthi lokhu lalokhu 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 ngoba yibo bavele belani beletsozi elidala elingumongameli wabo. So bantu lingabavotela abantu bezane p f lapo bayanye yibo uthula
sanibonani bakithi lonke balaleli be-Studio 7 kanye nabasakazi babam engethetha abantu ayaphila baphephile basayibambe lapho abayibambe khona ngesigaba se-corona. Yeah, bakithi namhlanje lo daba still kuseseludaba olufanayo esikhathini kodwa lokhu silungisa lapha nalapha. Ye, okhulumayo lishabona elikhulu esigabeni sakosiwo kwelaseplumtree elukhanyani Ncube kodwa ngikhuluma ngilapha kwelasemzansi ngokusebenza ngihlala emzini omkhulu wasetlow. Ye, indaba ikanje bakithi esikhathini esiningi abantu ma nizokwenza izinto bantu benkosi zicabangeni nizibhekisise nizifuthi thina ngathi obaba okhokho nobaba babesiza lana eMzansi for ukuzofuna umsebenzi lokho kwakuthiwa khona ngawo befuna ama green pastures. So ke ngokunjalo injongo yabo yayileyo. Kutheke ngokuhamba kwesikhathi GKU zajika izinto kwasekubonakala abantu sekungenelela bomama and so forth, kwabonakala sebethatha uMzansi bewenza idukwe. Cha, akusona idukwe leyi lapha kwelinye ibizo elinabantu balo nemicabango yabantu balo nokweza kwalo futhi. So ke abantu ngomcabango omfitshane bathe ma basebebona kuthiwa iSouth Africa isikhululekile umbuso singowabantu basebesiyaqoqa konke okungokwabo emakhaya imuli yonke babuya bazothi gwata khona lapha basebelahla umgomo lwana abaza ngawo wokusebenza. Manje sekuminyene lapha kusekho space akusekho ndawo sebekhala ke manje abasemzansi. So ke ngithi bakithi naye operation Dudula abantu isifikile isime emnyango wena wadiza umuzi ekhaya wathengisa yonke into uyoqondaphi uyoba yini uyoba uzohlalaphi base kuzimela khona lapha. Bakithi asifundeni ukukhangela izinto ngeso elibanzi. Ngibonge bantu benkosi ngithi asiqapheleni nasi operation Dudula isimi isemnyango bakithi. Ngiyabonga amene kuleyo ndawo
kagwa uya ku South Africa nangisegoli uyajwa abantu bayaxotshwa amazungu abantu babo gaduka lapha siyemakhaya uzasi angazi namafutha zela kodwa vota ake sicabange baba siyafika kapha akazi amtavlat khanyabo
salibonani lonke badala asiyelike kusele naba abantu abalokhe bekuluma ngokuthi badala ibalani uzolidi emathebeleni kuba unikati abantu bayazi ikati ungathiwa ilongu yakhe akula ayikho lengamanga amangayo amajayo azayi selamanga kuthiwa yegrawundi yagayi besiplashaplasha ngantu asiyisipoki sezingantu asingabantwana lo ngasikuvumile asingeke sisafasa kuvula ngosuku olulodwa asingezavumelanglanglong namanje napa abanye ngapha kukhokhwe kakuleyo ngapha mthiwa ngimani lokho kuza kuzogamula abantu amashulubi kwakhonazakho nto ezifanayo okay mashoshakhonto ezifanayo igrawundi yigambazele ayekabhidekisi yafulayo igavute khona eyiyo iyaceda abantu grawundi abantu abayephethe nangamanje lokho ekuyo salibonani lonke
badala asiyelike kusele naba abantu abalokhe bekuluma ngokuthi badala ibalani uzolidi emathebeleni kurawunikati abantu bayazi ikati ungathiwa ilongu yakhe akula ayikho lengamanga amangayo amajayo azayi selamanga kuthiwa yegrawundi yakhe ayi besiplashaplasha ngantu asiyisipoki sezingantu asingabantwana lo ngasikuvumile asingeke sisafasa kuvula ngosuku olulodwa asingezavumelanglanglong namanje napa abanye ngapha kukhokhwe kakuleyo ngapha mthiwa ngimani lokho kuza kuzogamula abantu amashulubi kwakhona zakho nto ezifanayo okay mashoshakho nto ezifanayo grawundi yigambazele ayekabhidekisi yafulayo igavute khona eyiyo iyaceda abantu grawundi abantu abayephethe nangamanje lokho ekuyo
phila bathenashana
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318.
Studio 7 salibonani lonke awu bantu bakithi ngamoshisa isikhathi mina ndombuzo nje i1 abantu bangamphendula kiyo since kwaba nguwe wena umuntu ombula Studio 7 wasemathebeleni so kwabona emashonaleni kungaliwa na mina nsisi ngazalwa kuhlezi ukuphikiswana kuliwa njalo nje ilizwe lolu ngasikhathi bani umakho labantu abantulonawo abantu elithona ebomele lifakwa embusweni mhlala kuliwa njalo nje sibe sibhekele ukuthi sesiyi-MDC Alliance belezimpi zabo labomonzolo labomakhuphe labochamisa sebephumile sebeyi-CCC babangani ke waye behlala ephosatanaqada bantu bakithi ayayayayay angiyazi phela sizahlupheka sizosiyofa. So longo lilo olisayalela emashonaland sizohlupheka sizosiyofa. Asike sizame ukuyakho kwakithi sikubone kwakithi ukuthi khona kuza siyehlula kanjani. Lokhu ezame ukukuyakho kule singakuboniwe kulokhu kuphuma kwezi news kuliwa kuphela njalo nje asiyakhena kwakithi lokho esilakho emathebeleni sikuboneni ukuthi khona kuza sisaphi. Uzafulela sobona kuliwa uzafukakaze kuliwe yebo kungene kwasimangelizwe ukuka waloku kungani ukuphikisana into leyana almost 1 week iphele nya. Abantu bakasebekhulumisane bazwana bayiqeda impi yabo kumthwakazi kulokuba khona lokuphikisana in 1 week kuyakuphele nya kati kwasemashonaland kuliwa chose kuzokuphela 30 years kuloku hlaa kubangiswana njalo nje ilizwe lisifalisiya phansi ngokunjani abantu bakithi esidebeni asihlakaniphele uyasozwa amashona besikhuza impela ukuthi mandebele yeke lanishabhale zimayi abazinika amakhoba aluso kibo kuqala sike sibone bibeke beke likhulu asibone angeke begide lokuthi bezokhuza thina ngapha bona behlezi besilwe yeke njalo nje ilizwe lisiwe bantu bakela siyekeleni abaphatha ngale asizame nje ukufaka uzapha embusweni sibone ukuthi lokhu sibalutshwane sinjani lakusebenzi lo
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge-WhatsApp nombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine uthi ele Melika kumele libambisane lomanyano we-NATO ukuze kuvinjwe indizamchina zakwele Russia ukuthi zibhombe uZulu mahlayana. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UZelensky owethule umbiko lo namhla ekhuluma kudala leCongress lakweMelika esebenzisa ukulembo kokuxhumana uthi ucela njalo izikhali lokunye okokuvikela ilizwe lakhe elihlaselwa ngamandla ngele-Russia. Uthi ele-Russia libhomba ngamandla emadolobheni akuqela ele-Kiev, Mariupol, Irpin lamanye.
Russian troops have already fired nearly 1,000 missiles at Ukraine. Countless bombs. They use drones to kill us with precision. This is a terror that Europe has not seen for 80 years, and we are asking for a reply, for an answer to this terror from the whole world. Is this a lot to ask for, to create a no-fly zone?
Ibutho lakwele Russia selisebenzise amabhomba edlula inkulungwane kwele Ukraine libhomba abantu santando. Lokhu akuzake kwenzakale emhlabeni wonke jikelele. Kambe singabe sicela ukwedlula silisa amalawulo na nxa sisithi kumele kuvinjwe emkhathini kwele Ukraine kube lalokho okuthiwa yi-no-fly zone.
Russia would not be able to terrorize our free cities. You know how much depends on the battlefield, on the ability to use aircraft, powerful, strong air aviation to protect our people, our freedom, our land, aircraft that can help Ukraine.
Xa usehlula sicela izikhali zokuvikela uZulu lezi ndizamtshina zokuthi sihlasele lathi. Ngiyacela kakhulu.
People, I have a dream. These words are known to each of you today. I can say I have a need.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi kunzima ukuba elemelika lomanyana we-NATO benze okufunwa nguZelensky.
Umongameli we-Ukraine, inkulumo zakhe le-US Congress idale likhulu. Nxa liqondane lokuthi i-America kumbe amabutho e-NATO afake imkhonto emkhathini kumbe singathi ngesikhiwa i-no-flying zone, angikholwa ukuthi amalunga e-Congress azavuma ngoba kuyabe sekusitshuthi vele sekufike isikhathi sokuthi amabutho e-America namabutho e-Russia bexabane belwe emkhathini.
Ungwenya uthi kumele amazwe la akhulumisana ngokwenzakala kwele Ukraine ukulo abantu abedlula izigidi ezintathu 3 million asebebalekile kulelo lizwe baphephela kwamanye amazwe.
Yizo eziyanceda ukuthi engxenye kube lokugasa kwekuthunjwa. Kodwa njengomahlalana sitsho ukuthi uPutin vele udembe khonoko ukuthi uzathumba i-Ukraine.
Umnumzana Ngqabutho Mabhena unobhala jikelele webandla le-Zimbabwe Communist Party uthi kukhanya engani uZelensky usethule nzima.
Into yokuqala yikuthi bokungamelanga vele kuyiwe empini phakathi kweRussia le-Ukraine, kodwa ngoba uhulumene we-Ukraine ekhokhelwa ngupresident wabo wayala ukulalela izixwayiso, wavumela ukuthi izwe lesemelika lifake ama-military base. Wayecabanga ukuthi i-America le-NATO bazomalaye empini le-Russia. Sekhona ekunanzelela khathesi ukuthi angeke bamelaye, yikho ke esezama elokhu ecela ukuthi kube lama no-fly zones.
Elemelika lafakela umkhokheli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin izijezo zenotho kulandela ukuhlasela kwakhe ele Ukraine. UPutin laye uthi usefakele umongameli Joseph Biden izijezo zenotho. Okumanje uBiden ukhangelelwe ukuba uzanika eleUkraine izigidi ezingamakhulu ayisitshiyangalombili zamadola, $800 million yokuthenga izikhali zokulisana leRussia. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umthethwandaba wele South Africa ulahlele kachana izolo ntambama isicelo sabavela kwamanye amazwe abahlala kulelo lizwe abafuna kumiswe umkhankaso weqembu elizibiza ngokuthi Operation Dudula. Loba nje imingcele eZimbabwe isivuliwe, abaphila ngokuthenga bethengisa impahla phandle kwelizwe bakhala ngemigoqo elokhu isakhona. Siluqhiba-ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje oluvalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.